abangene umhlangano wenhlanganiso le izolo kobulawayo bathi kuthethwe isinqumo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngenxa yokuthi iningi labo selabuyela ezibhedlela. Abongi laba bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende kazange azihluphe ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje kwavinjwa iholo labo. Omunye wababuyela emsebenzini kusasa wafikse ukuthi sithi ngonkosikazi sithole.
Thina lapha sisasele confusion emsebenzini ngoba abanye behlezi abanye bebesebenza and inyanga iphelile last month izimali azingenanga. Njengobulawayo ilanga lakusasa sithe siqala ukusebenza singazi ukuthi amanye ama-province wona aza kuphatha njani.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yalile ukukhuluma ngodaba lolu isithi isahlolisisa ukwenzakala ezibhedlela. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulina Sikhosana ubengaphendula umakhalekhukhini wakhe. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica Mfundo Sola Wengwenya uthi kazi lutho ngokwenziwa ngabongi okwamanje. U-retired General Constantino Chiwengwa ongumsekeli kamongameli obona njalo ngokuphathelane lohlangothi lwezempilakahle ucele abongi ngeviki ephelileyo ukuthi babuyele emsebenzini. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sandile Mhlongwa uthi abongi kufanele bafake impilo yabantu phambili kwezikhalazo zabo.
Abantu bebesifa lapha esibhedlela kungela manesi, ngibone ngani impilo zabantu bafanele nje baziqakathekise. Sonke lapha eZimbabwe sithwele nzima, imali ayikwani, esisebenza khona asila PPE, so sonke nje si-affected, hhayi ukuthi amanesi wodwa. Nxa bengabuyela nje emsebenzini kuhle kakhulu.
Kodwa unkosikazi Shenyiwe Bhebhwe esinye isakhamuzi sakobulawayo usola isinqumo sabongi esokubuyela emsebenzini.
Ngibona engani ukuthi onesi wabuyele emsebenzini uhulumende engakaze akhangele izikhalazo zabo kutshengisela ukuthi vele bayavuma ukuthi bafake impilo zabo engozini. Ngoba i-PPE lokhu ingekho ezibhedlela kodwa i-COVID lokhu ikhona abantu bayayigula. Imali abayiholayo lokhu ingakwani lutho. Engxenye ngabe sebesesa ukuthi bangaxotshwa emsebenzini ngoba phela u-VP Chiyonga andinguye wabaxotsha eminyakeni edlulileyo. Kodwa mina ngibona ngani ukubuyela kwabo kuzenza ukuthi uhulumende lo ovele olulenhliziyo elukhuni angenzi lutho vele ngezikhalazo zabo azithulele zwi.
Uhlangothi lwezempilakahle lubhekane le nhlupho eziningi ezibangelwa yokugugudeka komnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.